Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 kuNcwabakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, unkosazana Thabita Khumalo MDC labanye abotshwe labo ngempela viki baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-$200 munye ngamunye. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami uthunjiwe ngempela viki ngabantu abakade behlome ngama-AK-47 bambhaxabula kakubi njalo bamgela lenwele ama-dreadlocks ngembodlela. Umnumzana Kambarami uthi abantu laba babemtshayela uhlelo lokutshengisela obeluqoqwele ibandla lakhe kuleli dolobho namuhla. Uthi ulimele kakhulu njalo uhambe wayabona udokotela namuhla. Wengeze wathi abantu laba bamtshontshela umakhalekhukhwini wakhe, i-passport, le mali engange-US$700 kanye le-R100. Umnumzana Kambirami uchasisela untungameli inkomo we-Studio 7 ngokwenzakeleyo.
Abona izimoto ezingu-2 kwaphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethwele imbhobho ama-AK-47. Bagijime bazongiphahla phakathi kwe-taxi, ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye kuthiwa phansi omunye enginyathele, bonke bebenyathele ngifakwe le mbhobho. So they drove i-distance to me engafika ko-30 kilometers. I didn't know ukuthi sasiya ngaphi, so bangibhala ngengwane. After that they were asking for information ukuthi kathi ama-demo ziplanani ukuthi nikwenzani, what do you want to achieve. Ngatshaywa kakhulu inyawo lalapha imbala, bangikhela ikhanda ngembodlela. Omunye ngibona wabula kwimbodlela, wangikhela ikhanda ngembodlela. Ngasikwa vele ndimele ngesecond. Ngatshaywa kakhulu, bangikhipha izigqoko, banithela la manzi. And after that basuka bayandampa e-Fourwinds duze kwelinye iplot. Basuka bahamba, then I had to walk ngithadi yanje lapho ngancedisa khona. Lapho ngafika khona kwenye indlu, undoda ohlala khona wanginika izigqoko nje. Le ngasala ngigqoka ishoti, wanginika izigqoko lesicathulo sokuthi ngigqoke. Nguye wangimidaye wangiletha etown lokuhamba kathi ezankwanisa ukuhamba.
Uhambile yini esibhedlela?
Ngihambe ngayabona udoktar wami nje waphungunile nje ama-injections lamaphilisi.
Emapholiseni ke uhambile wayamangala?
Angahambi emapholiseni.
Kodwa uzahamba?
Yes.
Inwele uthi bakugelile, awusela nwele sikhuluma nje?
Yebo, wayifoni yami bayithethe, bathethe le passport yami le mali yonke akade ngiyithwele.
Lo mnumzana Tinashe Kambarami umsekeli wedolobho umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave. Ikhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, iZAC, ithi owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubalekile namhla ngesikhathi ikhomishini leizama kumbopha phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo. Isikhulumeli sale ikhomishini umnumzana John Makamure uthi sebazise imngcele yonke elizwe labo gatshalwe immigration ukuthi babophe umnumzana Mphoko engazama ukuphuma elizweni. Ikhomishini le yethesa umnumzana Mphoko icala lokuyakhulula abasolwa ababebotshwe enkambeni Avondale Police Station eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa yena uyalilandula leli cala. Igqwetha lakhe umnumzana Zibusiso Ncube uthi uhambe lo mnumzana Mphoko emahofisini ekhomishini le namuhla bavumelana lamapholisa ayo ukuthi baye emthethwandaba, kodwa amapholisa la asuka aguqula ingqondo asesithi kumele baye eCentral Police Station. Kodwa umnumzana Ncube uthi bayalile ngoba umnumzana Mphoko esesaba ukuhlatshwa ijekiseni ezambulala engabotshwa. Umnumzana Ncube uthi umnumzana Mphoko uncwetshwe indlebe ukuthi ngempela kule jekiseni eletshefu azayihlatshwa afe engavela abesezandleni zomthetho. Ngokunjalo uthi uselobele umgcini sihlalo walikhomishini incwadi. Asizweni umnumzana Ncube exoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7 ngodaba lolu.
Njengokuthembisa kwethu sasifika kune trade court ku-car park. Ngithe ma ngiphuma ku-car park ngase nilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sowule change of plan. So kumele uMphoko aye e-Central Police Station. Manje kwathi kwaba le problem ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? So kutheni so kule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abantu banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye e-Central Police Station. Ngabe ngithi mina ukusayiniwa then question statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-Third Court. Why ingafani e-Third Court? Sindine court. So yikho kule challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge, okunjengema-witness statements, labo-state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje, si-ready. Sithi singene senze i-trial. U-client akwesabayo yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court, abe kuma-cells, whether nama-prison cells, kumbe nama-court cells, kumbe nama-police cells, bayamhlaba injection afe.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo ama-police?
Sengibhalele u-chairperson we-ZAC i-agent letter. Sicela ukubana basinike i-trial date. Ukuze lama state papers ukuze siphele for i-trial lokuthi basi samone siye e-court simchazele lo chairperson ubana kathi baleki kase sabi thina ukuthi siye e-court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe e-secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngapi khona kumphoko
ukuthi uthatha ngapi ukuthatha ule uthole i-information kulo muntu omimfomileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and here is that bag of potatoes. So your information angithe yona u-client, your instructions angithe wona.
Lo ngumnumzana Zibusiso Ncube igqwetha elimela owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. IZimbabwe Anti-Corruption Commission iyakulandula ukuthi ile njongo yokubulala umnumzana Mphoko. Ukusenjalo igqwetha elimela induna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwendiweni namhla likhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court liphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi lokwetheswa isigwebo sokupika okomnyaka owodwa olengxenye. Umnumzana Ndiweni ugwetshwe ngeviki edluleyo njalo sikhuluma nje uyaphika ejele ekhami. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube utshele uNtungamile Nkomo weStudio 7 ukuthi ucele njalo i-High Court ukuthi ikhulule uChief Ndiweni ngesibambiso sebail.
Ngokuqala ngesigwebo esiphiwe uChief lokuthi kungafanelanga ithikakalele eli cala. Ngoba okokuqala i-state prosecution ayinelisanga ukuprova beyond reasonable doubt ubufakazi bokuthi uchief wale njongo yokwephula umthetho ngesikhathi e-enforce i-court order yenkundla yakhe. Okwesibili, umthuthisi benelisanga ukuveza obala ukuthi uchief izenzo zakhe nomcabango wakhe ngesikhathi e-enforce isinqumo senkundla yakhe isasisemthethweni elizwe. Okwesithathu, siyele inkundla enkulu ukuthi umantshi kazwisisanga isiko lesintu lokuthi ngumthetho wesintu izinduna lenkundla zazo zinamandla okuxotsha umuntu esigabeni lokumthathela amasimu kumbe uthango aluba lowo muntu etholakale lecala lokuphambanisa amasiko abantu esindebeleni. Okwesibili, akazange elandele umthetho lesisekelo ka-236 and 237 ethinga codification and reform act esiveza obala ukuthi induna yayile defense ithiwa i-claim of right ngoba lokho kubonakala okwenzakalayo kubonakala in the process yokumfikisa umthetho thi kwakusobala ukuthi umtshutshisi ngazange approve beyond doubt ukuthi kwawule njongo yokukhomitha icala.
I-high court isizaluhluza nini-ke lolu daba?
Hayi, i-court okwamanje simelele iyaphila but isigaba esisilandela sesicelile ukuthi yenze i-bail pending appeal ukuthi samelele aphile induna ibe phandle lezakhamizi okuthiwe zenze i-community service zibe zimile zimelele impumela eyaphile. So kungahamba kuhle ngenzakala ukuthi even kusasa ekuseni kumbe namhla ebusuku singangena e-court sidile ludaba le-bail.
Sikhuluma nje ingaphi yona induna?
Ise-Kami Prison.
Selike layibona kumbe ukukhuluma layo ngemva kokuvalelwa kwayo?
Sibonile ngomgqibelo la izolo namhla kula bantu bake bayakhulumisana layo.
Ithini kodwa ngokuvalelwa kwayo?
Hayi, vele ivune ngingavaleli yayike yasibone yathi kobala ukuthi ayisezithole justice and usezimisele ukuthi uma kusitsho ukuthi uzahambe entilongweni uzahamba but ngikathule nxa izinto zonakala kunje kulo mlando njengenduna uba nekhulumi nxa izinto ziphambaniseka. So akumethisanga kakhulu kunokho vele into ayiexpecta and uthi into ayizimisele yona.
Lo ngumnumzana Dumisani Dube, igqwetha elimela induna yintaba sinduna umnumzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umantshi wakobulawayo e-Trade Court Magistrate Court umnumzana Tinashe Tashaya namhlanje unqume esipha unkosazana Thabita Khumalo labanye abotshwe labo bona beyisiphatha amandla ze-MDC imvumo yokuthi bahlawule isibambiso sebail samakhulu amabili amadola i-200 munye ngamunye kodwa besiyazibika emapholiseni kanye ngeviki baze baphenduke ukuzothonisiswa edale mhlazintathu ngompandula. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Thabita Khumalo, unkosazana Senator Helen Mpofu, uTendai Masocha, uShelton Thembo, Elliot Mujeri, umeliqiniso sithole lo Tinashe Madimburi, ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokupha abantu amaphetshana okubanxusa ukuthi baze ukuzophatheka ekutshengiseleni obekumele kwenziwe lamhlanje kodwa kwavinjwa ngamapholisa akobulawayo. Igqwetha ebelimele uMakhumalo labanye umnumzana Godfrey Nyoni wenkampani yamagqwetha eMoyo and Nyoni Legal Practitioners emele njalo abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights uchaza okwenzakeleyo.
U-Honorable uThabita Khumalo labanye bakhe babotshwa ngeSaturday babesemoteni yabo kungalanto emba babeyenza. So babona nje amapholisa sebalandelela baphaka eceleni komgwaqo amapholisa adlula kanti amapholisa ahamba kuyabacandamela phambili. Bathe befika ngale phambili amapholisa athi phumani lingene emoteni yethu. Batshelwanga ukuthi babotshelweni. Sebethathwa beyiswa eChabalala, befika eChabalala ngale. Sokuthi kuntambama lapha sebethathwa ke besiwa elweni order eBulawayo Central Police Station. Nayikho sebefika betshelwa ukuthi bachajwa ngokuthi kade befafaza information engasiloqiniso. So thina sesibuya lapha e-court esifike sakucela kumantshi ukuthi abantu laba banikwe i-bail. Isinqumo sikamantshi uthe khona hayi ngempela u-prosecutor ade kukhuluma akusikho ukuthi i-constitution ethi khona umuntu kumele ancitshelwe i-bail khona.
Kusenjalo umthethwandaba munye uMantshi Tashaya ulahlile isicelo sokuphikisa ukuvinjwa ukutshengisela obekuqoqwe ngabebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obekusitsho ukuba usekela umbono wamapholisa ukuthi lokhu kutshengisela kungabi khona. U-advocate Pepecho Dube obemele i-MDC owenkampani yamagqwetha eyeTanaka Law Chambers uchaza okwenzakale edale.
18 August 2019 amapolisa anche EMDC Alliance imvumo yokuthi benze i-demonstration e-peaceful kobulawayo izizathu beziyukuthi amapolisa ate wona ngombono wawo kuza kuba lo dlakela kube lo mvukela ngakho ke iMDC Alliance incithwe imvumo yokwenza lo mhlangano owamhlaka 19 August 2019.
Kusenjalo umnumzana Dumisani Dube weMathonsi and Ncubelo Chambers uphanyeke udaba lokubotshwa kukaNduna Nhlanhla yamangwendiweni edalele High Court.
Anomlifile amaphepha ekhodi so sizangukijimisa ukuthi kuyenza ibail pending appeal so basazama ulungisa umajistrate ukuthi ephenduke i-trigol besoyenza ibail pending appeal so singazi maybe singangena namuhla kusasekuseni.
Lamhlanje umthethwandaba kamantshi Tashaya utshone uphithizela abantu bengena lokuphuma ikakhulu abalendaba ezimbalwa eziphathelane lenkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansila Tinashe Kambarami lo kansila uSilas Chigora bekumele baze edale kodwa abasabuyanga ukuzothonisiswa ngodaba lwabo lokulwa lomabhalane omkhulu wekhansili uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Umthethwandaba ubikwa uhle waloba amasamanisi okubabopha. Kusenjalo owayengumsekeli kamongameli uambasada Mphelekezela Mphoko lamhlanje ubotshwe ngabe commission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa waphunyuka wenelisa ukubaleka lapho efunyenwe elendodana yakhe usiqokoqela Mphoko phandle kwemthethwandaba kamanje e-Trade Gold. Umthethwandaba uhle wanquma ukulotshwa kwamasamanisi okumbopha. Icala lakhe alikacaci ukuba ngelani kodwa uCommissioner John Makamure weZek usekhuphe imibiko ethi u-ambassador Mphoko uyadingwa ubaleke ngemva kokubotshwa ngamapholisa eZek loba nje engachazanga ukuba ubotshelwani. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi uzaqhubekela phambili evimba ukutshengisela abona kusobala ukuthi kungabangela udlakela njengalokho okusanda ukuqhutshwa eHarare libandla leMTC. Lokho kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ekhuluma kuphephandaba leThe Herald. Umnumzana Moyo ugcizelele ukuthi bekusobala ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba amapholisa ayithole ibandla leMTC lilezikhali ngakho bekufanele alondoloze ukuthula. Uqhubeka wathi uhulumende uyavuma ukuthi amapholisa abe lesihluku kodwa kufanele abantu abatshengiselayo bengaphiwanga imvumo labo besolwe. Uthi bekusobala ukuthi MDC bizama ukuthi kuxoxwe ngodaba lweZimbabwe emhlanganweni weSADC eTanzania kodwa kwehlula. Umnumzana Msindazwe Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana uthi lanxa engasekeli uhlangothi kulolu daba ulethemba lokuthi uhulumende uyawulungisa umnotho welizwe njalo abantu akufanelanga bevume ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe.
Uyazi mina into engazama ukuthi ngitshela abantu ukuthi sisuka sigijimele phambili ukuthi sifuna izinto ezigijimayo ezifast, quick money. Ngenxa yokuthi for such a long time sihlale isikhathi eside benefita from i-system ekade iqamukile ngoba ikade ingasinidi kakhulu. Nxa izinto sisuka sikulunga thina sisuka sikuzibuhlungu ngoba angikhuluma ngokuthi unsupport izanu mina independent thinker kodwa ngakhangela kulama-reforms asesenziwa nguhulumende okhona khathesi ukuthi elungisisizinto to abakade bebenefita esinganika umzekelo sondoda lo usakhunda. Khathesi abusabenefiti sebeqasa ukufuqa ukuthi besabotaje ezinye izinto ezenzakala kwi-economy and abantu yiba sebelimali. Ye kungabe kunzima okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-salaries angajustwa but izinto i-real value isikhona but as soon as ama-salaries angajustwa abantu bazabona ukuthi hhayi izinto sisezibe ngcono than before ngoba nginike umzekelo se-target. I-target bekuyi-$2 right khathesi sebefaka ku-$10 bond. I-$10 imalini i-$1. In real value izinto azikajiji kodwa abantu ababe nesineke futhi bemelele ukuthi izinto ziqasikulunga ngoba mina ithemba lami likhona ukuthi hhayi izinto seziqasikulunga kodwa asikaboni ukulunga kwakhona kunje ukuthi nxa usakhile fundeni nganinzeso sithi uqede iminyaka ungagezanga ila ngohambe uyageza khona kuyabe kubuhle usukhipha amaxholo amakwande konke yikho kuyenzakala elizweni leZimbabwe.
Ngalokho ungabe usisho ukuthi abantu bengaphumi ngobuningi babo ukuyatshengisela bethulele uhulumende isikhalazo sabo, ngoba nxa sikhuluma labo ibandla leMTC bathi lilungelo labo likusisekelo sombuso.
Ngicela ukuthi bengavumi ukusetshenziswa ngendlela abasetshenziswa ngayo ngesikhathi sekhu, ngendlela abasetshenziswa ngayo mhla 31, ngendlela abasetshenziswa ngayo ngoJanuwari. Mina asisebenzeni bahlabezela kweZimbabwe, sizincede sizithuse ukuthi isiPasifiki siphumelele.
Lo mnumzana Msindazwe Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eBotswana, sixoxela ekhonale eGaborone. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk, lapho esizabe sikhangela okwenzakale kobulawayo ngemva kokwaliswa kutshengisela kwabebandla eliphikisayo leMDC namhlanje ngamapholisa kwagcizelelwa ngumthethwandaba. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezikhangela ezihlolisisa abantu abakhubazekileyo zithi kuqakathekile ukuthi abazali abalabantwana abaphila lobugoga bengabafihli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo, kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni, babe lombukiso wokutshengisa uzulu wakobulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo umama kumele akhangele umntanakhe, abekwazi ukuthi umntanakhe ugezile unjani emzimbeni, ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni. Lakho umntwana engawa kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphela engxenye eqamuka iqolo. Okunye ukuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana, ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamagetane. Singayekela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamagetane.
Unkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-local rehabilitation workshop uthi ukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, ikukontinua kwempilo. Engani ngicela ukuthi abanye laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana bathi bangazala abantwana abakhubazekileyo besesithi kanisayenza omunye umntwana ngoba engxenye uzabanjana. Akubi njalo, kuyabe kungena lo kuphela. Siyabakhansela sibe umama sibakhuthaza ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sidila kakhulu labantu abalobugoga.
Unkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Ebangafikisa 18 years siyaba transfer to ama workshops ukuthi bayafunda ukusebenzisa izandla zabo. Abanye bayasebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi ehlukeneyo ezandla, njengokulima, ukugcina imvundla, ukugcina inkukhu. Siphinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum, e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Siziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengelamizwa.
Alo abantu abakhubazeke amaqolo abaningi babo abalama-feeling, bayalimala bengakwazi ukuthi balimele, babone sebelimele ngoba bengezwa.
So siyenzela ukuthi sibanike amacheze abakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimaze angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engane abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni yezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lithi likhathazekile ngomthetho osalolongwa ophathelane lokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo eZimbabwe e-Freedom of Information Bill ngoba usephula amalungelo oluntu awukuthola imbiko lolwazi ngokukhululekileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho we-Freedom of Information ukhangelele ukuthatha izikhundla sowe-Access to Information and Protection of Privacy Act, i-IPA, okade uvimba uZulu ukuthi athole imibiko lolwazi alufunayo kuhulumende. Namhlanje abekomiti yedayela ephalamende ebona ngokuhanjiswa kwemibiko lokusakaza baqhube umhlangano weHarare wokuzwisisa umbono kaZulu mayelana nalomthetho osalolongwa owe-Freedom of Information elikhangele ukuthi lizasusa umthetho we-IPA. Emhlanganweni lo kutholakale ukuthi iningi lalokho kumunyethwe libhili leli akuchiyananga kakhulu lokumunyethwe yi-IPA. Ibhili leli lithi wonke umuntu ofuna ulwazi ngokwenzakala kumakampani kahulumende kufanele azama ofisi la ngendlela yokubhala incwadi njalo impendulo le izabuya ngendlela yokubhala. Enye inkinga ngeyokuthi kumele incwadi le ebhalwa ngolimi lwesingizi okuyikho kusolwa ngabaningi ukuthi abanye abenelisi ukubhala loba ukukhuluma isingisi. Okunye okusolwe kulumhlangano yokuthi ulwazi okumele lufinyelele lula kuZulu alumelanga luphumelele kumakhampani kahulumende kuphela kodwa lazimele wodwa. Umgcini sihlalo wekomiti ledayela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ugcizelele kulokhu.
Ibhili leli abaningi balibona ngani likhatshana kakhulu kulalokho okuyabe kukhangelelwe ngabantu belizwe. Okwesibili abantu bathe uclause number 7 odila ngokuthi information kufuze itholakale kuphela kuma-public entities kufuze ihlanganise lama-private entities.
USibanda uqhubeke ethi akumelanga njalo ukuthi umuntu ahlawuliswe ukuze athole lolo lwazi kakhulu okwenzakala kumakampani aphathelene nempilo yakhe ikakhulu kwezempila kahle. Abanye bebekhonona ngendlela uhulumende akhanya ejaha ukuphathisa lomthetho ngesiphangiphangi bethu uZulu akaphiwanga isikhathi eseneleyo sokucubungula okumunyethwe yileli bhili. UStankomo intatha lezindaba uthi uhulumende kumele athathe isikhathi sakhe efundisa uZulu ngokumunyethwe libhili leli.
Kubona ngathi they are just hurrying, abaniki abantu enough isikhathi sokuthi bakhangele kubhili leli ukuthi ulani phakathi.
Lokhu kugcizelele ngumnumzana Brian Mafela ongomunye okade ekulo mhlangano yena othi iningi labantu alikabi lolwazi ngaleli bhili njalo lokhu kuzenza impumela yale mihlangano ehluleke ukuveza imizwa kaZulu ngokugcweleyo.
Ulungu leZimbabwe alizwisisi ukuthi Freedom of Information Bill le ngeyani njalo ukuthi iyenza ngokwani. Uhulumende kumele athathe isikhathi akhankasele ebantwini ukuthi bazwisise ukuthi Freedom of Information Bill le iyenza ngani ngokwani.
Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.